sinanzelela akukazi intshiluto siyakwazi uhulumende ubekhanya ethembisile kulizwi lephelileyo sithi yena engxenye kwensuku ezimbili ezintathu khonapho ngolwesihlanu besikhathi ukuthi sinengxenye namhlanje imumoya usubuyele lapho kukhona imota sezizinathela nje but iqiniseka ukuthi ungabhoda emagarajini sinanzela ukuthi amalayinelo kenjalo kula manye vele amagaraji ayalalayo ayangela mafutha kumbe idizini be ipetrol lama amagaraji otholakala khona amalayini akhona ayisabeki ungaze ungene ngapha emalobisini ungene ngapha phakathi edorobheni apha i-city center ngamalayini kuphela so-ke iqiniso elihle ukuthi vele akukatshintshi lutho and bakhona abanye abantu vele abakhala abayo abafuna ngalawo mafutha abadonda ukulayina ngenxa ukuthi indwendo zakhona zinde kangaka so kuyiqiniso ukuthi asisakwazi ukuthi ngoba uhulumende wasithembisa kodwa kuphela kwenzakanje i think ilokho esihlupho sesiswalala abantu ngabona bagcina bengasathembi uhulumende esilayo ngoba nxa kuyukuthi umshonisa uminisi ekhuluma ulutho ekutheni zabantu kungenzakala abantu bayaluza i-faith kulo uhulumende esilayo ezimbabwe kathesi
sixoxelayo umnumzana Gumbo uthi yena kufanele ukuthi ngabe sokulungile kathesi zasawaba
mina angisoze ngikukholwe ngoba asiyo nkulumo yokuqala le uzakhumbula ukuthi sokungamahlandla ambalwa umminisi ofana nayesitele sithi hhayi amafutha kunde kuzabe sokuright kunde kuzabe sokulungile kuzabe sokulungile kungelalitho likhona so-ke uthi kukholwe lokho ayisikho nxa amafutha ekhona kanti kungani bengayoya bangene emagarajini wonke abantu bengalayini ngoba kathesi yena vele ungaze wathole emagarajini asecaqaqayi khona amagaraji wonke khonoko kuyatshengisa ukuthi ungabona kunjalo angikukholwa mina ngoba uyakhanda amafutha wakho nga amafutha akhona ngayangijeni emagarajini wonke sesiwabona abantu bathenge bangalayini nxa abantu belokhu belayina vele asikukholwa lokho njalo ngiyaphinda futhi ukuthi vele asiyenze okuqala lo hulumende okhuluma izinto angazenziyo so-ke sithi uminista kangakhulumi kathule kodwa sibona amafutha esekhona yikho sisakholwa ukuthi wakuzokuyiqinisa